Esikhathini esiningi omama kanye lamantombazane emaphandleni bafela ngaphakathi lapho bethe bahlukuluzwa ngabesilisa ikakhulu ngendaba zocansi. Lokho kufakazwe ngabesifazana abadlala esigabeni sesiteze eGwanda ngolwesithathu emkhosini wokunanza umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini emhlabeni jikelele owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Omunye wabesifazana laba ongathandanga ukubethwa ngegama usilandisele ngokudlwengula athi wakhula lakho. Ngokuswelakala kwenhlanhla wasuka wafelwa ngabazali emncane wasezama ukudinga usizo kubomakhelwane. Kodwa endaweni yalolo sizo uthi wathola uhlambazwa lokweyiswa okukhulu kuthiwa ulesikhombe-khombe.
Kade nihlukuluza ngingenelwa ebusuku ngilele ngathiwa ngubaba lomama ngingelabani ozangimela. Ngilale ngingenela usuku ngithi ngiyatshela umakhelwane beyala ukungcedisa uze bethi angamadoda akho kanti ngingabakhombanga.
Esinye njalo isakhamuzi esitezi unkosazana Relation Moyo uthi udaba lokudlongulwa kwabesifazana lolu lubhahile emaphandleni kodwa esikhathini esiningi luphelela ebadaleni.
Uyakwanisa ukuhlukuluzwa ngabazali kumbe njengomntwana uyabe uyintandane uyadla ebazalini. Uyakwanisa ukuthi noma ungumntwana ongumfana ungahlala lo anti, abanye u-anti bayahlukuluza abantwana abangabafana nabo malume labo bayahlukuluza abantwana abangamankazana.
Amazwi kamamoyo asekelwe ngumnumzana Chemist Ndiweni olipholisa kulesi sigaba. UNdiweni ukhuthaze abesifazana ukuthi bamangale izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo.
Umalume uyabamba umntwana ethi embambile kufihle kumbe umntu yabebona ikhadibhokisi mbe yabesevela longemali asikwazi kangisazibamba ezirephileyo ziripotiwe ukuthi umzali afika bancinga umkhwenyana bathi ayi umntwana lo uzakondliwambani uyisesejele. Umntwana yena ngokwakho okuhlukuluziweyo ufika ngale ekhoti afika athi hayi jaha lami yalithanda sibili.
Ngaphandle kokudlwengula lodlakela ziningi ezinye indlela abesifazana lamantombazana abahlukumezeka ngazo. Ukulovisa umntwana oyinkazana esikolo mahlayana ukuze enze imisebenzi ekhaya yikumhlukuluza kutsho unkosikazi Agnes Mbangeni.
Umuntu ingxenye uhambe waya edorobheni iviki yonke abantwana basoze baya esikolo iviki yonke belokhu behlezi ekhaya khonapho belindele yena engekho sebeyibo bamlindele inkukhu zakhe lembuzi zakhe kusiya kukhamanzi kudobha inkuni. Kambe umntwana we-7 years umntwana okagrade 2 nxa ephathwa ngaleyo ndlela kubuhlungu kangakanani.
Abesifazana besitezi laba bathi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kumele ziqakathekiswe njalo kukhutshwe umkhankaso obanzi wokufundisa abesilisa ukuthi induku kayakhe muzi. Nansi sakamuzi unkosikazi Judith Ndlovu.
Likhuthaze labadala ukuthi bakwazi ukuzwisisa abantwana ma kukhulunywa ngaleyo ndaba yerephu kumbe omunye umzali angazwisisa akuthathe lula nje akuthathe easy ukuthi hayi into eyenzakalayo. Besikhuthaza ukuthi ngabe liyabakhuthaza labo babo ukuthi kumbe babe lenhlanganiso ebafundisayo ukuthi baphathe njani omama.
Abanye abesifazana bakhala ngokuthi imithetho yelizwe iphatha abadlwenguli labesilisa abahlukuluza kumbe abatshaya umkabo ngesandla esibuthakathaka. Umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uqale mhlaka-25 ngenyanga edlulileyo njalo uphela ngomvulo. EZimbabwe unanzwe phansi kwendikimba ethi Stop Gender-Based Violence at Workplaces. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukuhlukuluzwa kwabomama ngendaba zocansi emsebenzini sokuyinsakavukela umcilo wesidwaba eZimbabwe yikho nje uhulumende ekhethe lindikimba lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngisesitezi ngingu-Albert Ncube.